Siyakuzwa okuthiwa isikhulumeli sikahulumende uMangwana. Kodwa imibuzo imnengi kunengi okunganikezi ithemba ukuthenga imitshina khonoko kakusikho okoda kuluhlupho ngoba uhulumende ngabe vele wayithenga uhlelo lolo luqaliswe ngo-2019 sesiku-2023 alukaqali kuhlala kusenziwa imihlangano engaphuthiyo mbona ngazathi uhulumende uma esezimisele ukuthi elungise uhlupho lolo kunengi okuzatshengisa ukuthi hayi sokulungiswa kodwa kathesi hayi kuyaxoxwa nje okungenza ngitsho khonoko kukhulunywa ngezinduna eziza kuyahlangana labantu emakhaya kodwa kasizwa ukuthi o-perpetrator bona baliphiwa nini ithuba lokuthi betho ukuthi kwahamba njani kuyini okwenzakalayo kasikezwa uhulumende ekhuluma ngokukhipha iripoti eka-echiyambakwe le Dumbutshena so kusesekuningi okungaphumi kahle uhulumende kakayenzi i-official acknowledgement yokuthi kulomonakalo owenziwayo ngoba lamanje abantu beZimbabwe badidekile kule mbuzo eminingi engaphumiyo labantu beMashonaland abangakwazi ukuthi kuliqiniswa kanganani ukuthi kwenzakala. So mbona ngazathi uma sesisenza into lesiyenza serious there is a lot of transparency that is needed.
Kuyini kahle kahle okumele kwenziwe fuzwayo ukuze uhlelo lolu luhanjiswe kuhle.
Kunengi okumele kwenziwe engingakubalisa okokuqala. Yikuthi masi sithi silungisa udaba lolu thine sikukhangeleleyo. I-public acknowledgement ngulo omele ilizwe ongumongameli. Okwesibili sikhangelele ukuthi kukhulunywe iqiniso akube le truth telling. Okwesithathu sikhangelele ukuthi i-process leyi ibe victim centered. I-process leyi engibona ngani ifuna ukuthi iqalwe ikhokhelwe zinduna ilezi khexe ngoba kathesi kukhulunywa ukuthi kuzahanjwa kuyelalelwa ama-victims kodwa kasizwa ukuthi u-perpetrator yena uyadlala role bani. Asikezwa ukuthi into leyi izenziwa ibe yi-national agenda kanganani ngoba at the end of the day ma into leyi isiyenziwe kufuze ukuthi sisuke esimeni senzondano esimeni sokucabangelana kube sokusiba le nation building kathesi kasila nation building eyiye ngicabanga ukuthi iprocess leyi must be an attempt to address into edabula isizwe selizwe leZimbabwe. Anti uyabona lakathesi ungakhangela abaningi abantu abadispeswa yiprocess yona isehlakalo sona siyane sombhoqazwe ulabantu abakubo-Canada ulabantu abakubo-America ulabantu abagcwele indawana zonke ulabanye abase-South Africa ulabanye abakubo-Botswana edukwe. So umbuzo yikuthi induna zizahamba yini kulezo ndawo kumbeni kukhangelela ukuthi abantu labana bazasuka le bebuye nga bezohlangana lezi nduna zabo akukakhulunywa la nge-security yabantu ukuthi u-victim ma eqeda ukufaka ubufakazi bakhe ule-security enganani.